Uhulumende uthe esazisa kunyanga ezimbili ezedluleyo ukuthi usevumela njalo ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe egoqela idola lemelika njengalokho okwenzakale ngo-2009. Iningi likujabulele lokhu licabanga ukuthi intengo yezinto ibiza kwehla. Kodwa lelo themba liphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja, nanku intengo yezinto phose zonke ikhuphuka mihla lamalanga. Kutsho isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNikora, umnumzana efidlela Ncube.
Ungangena kulesi sitolo uye kulesiyana kwezinkulu nezincane, abantu kabasenelisa ukuthi bathenge. Ngingalinganisa nje ichukela ekade ithengiswa nge-$65-66 isiku 150-160 kusiya phezulu kusiya ngokuthi uthenga kusiphi isitolo. Isepa ekade ithengiswa zolo lokhu kunyanga edlulileyo nge-$50 isiku 120 kusiya phezulu, kulobunzima obukhulu osebehlele abantu.
Amazwi kaNcube agcizelelwe yingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko, yena othi imbangela yokukhwela mahlayana kwentengo lokhu yikuwa kwedola leZimbabwe, lona eliqhubeka lisiba mtambiyana nxa liqathaniswa ledola leMelika.
Kungaba le-turbulence or instability in terms of exchange rate njengalokhu esikubonayo ngalezi nsuku, ama-price ethu la ayahlanya ungakhangela ukubanayo ngoyel besiyithenga ngama-165 iviki edlulileyo, khathi sezithengiswa ngabo-225-235. Ukhangela ichukela besiyithenga ngabo-$60-something esingene ku-$127. Ilokhu kutshengisa i-movement ye-exchange rate, njalo kuyikubana nxa belandelela exchange rate leyo bazama ukuthi bengathengisa ngezidola beyitshintsha, and isikhathi esiningi bayitshintsha emkambweni emnyama, okwenza ama-price abo aqhubeke siya phezulu ngoba umkambo omnyama kulezi nsuku uyachitsha, akula muntu okwaziyo ukuthi ngokusasa ungavuka kunjani, njalo ayikunika ithuba lokuthi uplane. So kufuze uhlale ule price ephezulu kakhulu ukubana ukwanise ukurestoka.
Enye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera uthi okunye okubangela ukukhuphuka kwentengo mahlayana yikuthi abantu abaningi basebenzisa idola leZimbabwe ngoba elemelika kabalalo.
Silabantu abalutshwane sibili abalawo ama-US dollars. Abantu abaningi lapha eZimbabwe basebenzisa izimdola elehla in value mihla ngemihla. So ekugcineni sibona njengani istability yangkhona ayibonakali, intengo ziyabe zikhwela ngama-US dollars. Kungasenani ukuthi nxa usebenzisa i-US dollar intengo iyabe ingamuvi. Aloba abantu abaningi babe lawo ama-US dollars bekuzaba le-difference, njalo i-stability ibizabonakala ukuthi ama-prices ase-stable these days.
Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithenga amadola eZimbabwe yangamachumi ayisikhombisa lanhlanu emkambo wensitha, kuthi namuhla libikwa belehle kancane lisenelisa ukuthenga amadola eZimbabwe yangamachumi ayisithupha lanhlanu 1:65. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngeviki edluleyo ukuthi uza kwazisa uZulu ngamanyathelo kahulumende ajonge ukwenqabela ukukhuphuka mahlayana kwentengo yiloba nini. Kodwa uShoko uthi kaboni lokho kusebenza, nanku uhulumende uke wathembisa ukwehlisa intengo ngenyanga edluleyo kepha wehluleka.
Akula intervention uhulumende angayenza productive. Even ngathi asifake nama-price control, into ziyanyamalala emashelfini zibonakala sesemkambeni omnyama. Ngakho-ke uhulumende ayezama ukwenza ebuphanisa, njalo bebupha isinqumo labo somabhizimusi kwaphanga kwadluliswa ikuqansa kwe-exchange rate.
Abanye bathi uhulumende kumele esule imali yeZimbabwe kusetshenziswe idola leMelika lezinye izimali ezazisebenza ngo-2009 kuphela ukuze umnotho uzinze. Andubana lokho kwenzeke, umnumzana Ncube uthi uZulu weZimbabwe usebunzimeni obukhulu.
Kutsho khona ukuthi abantu sebelala bengadlanga, sebetshona bengadlanga, kutsho khona ukuthi abasagadi izimota, akusawatshwa, akusaxutshwa, impilo itshintshile.
Inengi lithi ngaphandle kwentengo ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus sokwenze impilo yabalukhuni ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.